sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlazi ku-17 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu bekintshana.
Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli.
Ayisiyo nto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebolawe, ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabo.
Umfelokazi welunga le-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sekwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 at average, and then sithesa treater sazinika imithi sasidibhisa bese kusenza ukuthi sithengisa $35 kusiya ku-$40.
Izakhamizi zesigaba sewange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochago lokuthengisa emahoteleni edolobheni le-Victoria Falls lakwezinye indawo. Kwezemidlalo bayakhalakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba amaqembu athi ele-Highlanders lele-Dynamos ekhethwe ukuthi azadibana kuviki yakuqala imidlalo yesigaba se-Castlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume lamhlanje ngemva komhlangano lentatheli zindaba kobulawayo. Uncube uzabamba kwenyanga ezintathu abeseqhubela umnumzana Tendai Biti laye ozakhokhela okwesikhathi esifanayo, laye uBiti adedele unkosikazi Lynette Karenyi Kore ukuze kwenziwe umhlangano weCongress. Sixoxelo nobhala jikelele waleli cele umnumzana Sengezo Chabangu.
Kuliqiniso sesigaxe umsebenzi umlando omkhulu kamathonsi ukuthi akhokhele and uzakhokhela okwenyanga ezintathu bekintshana.
Ye, manje ungasitshela ukuthi labo abanye abathi bona bakhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba asebekhethe njalo umnumzana Hlatshwayo ukuthi akhokhele inkokheli amalunga edale lephalamende, lithini ngabo?
Sasivele sikhuluma sithi zikhona izigilamkhuba, bakhona ama-criminals, ayiwona la sasivele sikhuluma ngawo. Sisithi yibo abantu abafuna ukutshaya ikhu, yibo abantu abafuna ukuthatha iphalamende, yibo abantu abafuna ukuthatha iphathi. Sukuzadlula, liyaduma izulu libiye lidlule, lidumile kudlulile, siza kulungisa sikuqondise, sivisele iphathi ebantwini lapha evela khona. Thina sisukela ngo-2000 umuntu vele oba ngu-leader of opposition, kusase labo Gibson, kusase labo Tswangirai, kwakusiba ngumuntu o-senior. Sikhangela ukuthi umuntu o-senior nguye oba leader of opposition. So ngalesi skathi umuntu o senior nge structure sethu sikhona u Welshman Ncube akakho e parliament ukutenda ibithi kakho e parliament umuntu okhona e parliament ongu vice president uMike Gore. So ngalokho sizalobela i parliament endinga leyo ndlela i parliament kuzamele ilandele isinqumo se party. I parliament kayisikhetheli umuntu ukuthi akumele abe ngu leader ngubani, kodwa i party yiyo ehambisa ibizo ukuthi ipha i parliament ibisi
announce lelo lizo elivela ephathini. Lo ke ngumnumzana Sengezochabangu unobhala jikelele wecelele lesicc. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Promise Mkhwananzi sikhulumele secelele ikhokhelwa umnumzana Jameson Timba yehlule.
The Voice of America.
Umfelokazi welunga lesicc elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa phambilini kokhetho lwamabhayi elections umnumzana Thapfumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu obusebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. UMasaya ubikwa wathunjwa ngabantu ababehlome ngemibhobho abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO kumbe amalunga ebandla lezanu PF mhlazi ku-11 ngolwezi watholakala efile eHarare. Ukubulawa kwakhe kwasolwa kakhulu ngabanengi okugoqela umanyano we-United Nations owaxwayisa uhulumende ukuthi aphenye lolu daba kabanzi. Unkosikazi Masaya utshele iStudio 7 ukuthi uhlukumezekile kakhulu ngokuthi ababulali bomkakhe balokho bezihambela nje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ayisiyonto emangalisayo ikakhulu ukuthi abantu abasehlangothini oluphikisayo behlukunyezwe bebolawe ababahlukumezileyo abababuleleyo bengabotshwa. Lokhu yimpilo yinhlalo i-44 years eZimbabwe esesiyiphilile yiyo yikho inhlalo yabantu abaku-opposition. Uma uku-opposition awuvikelwanga ngumthetho, awuvikelwanga ngamapholisa, kodwa ungahlukunyezwa nje laloba ubulawe ngabantu abavela ebandleni elibusayo kungabi into ezenziwa ngoba kusanctioniwe ngabaphetheyo. Uyawubabone bephuma bekhuluma bekloloda ukuthi bona bangaze benzeni, akulanto ezenziwa. So mbona ngazathi amapholisa lawo ayakwazi ukuthi ngeke bebophe umuntu ovela ebandleni elibusayo eqhubeke esemsebenzini one way or the other, ugcina exotshiwe kumbeni esusiwe lapho desebenzela khona. So ayisiyo nto ethusayo, yimpilo yabantu vele bonke abaku-opposition.
Emthethweni kukhona yini okungenziwa okungenyusa umfutho sigcine sibona mpela amapholisa ebopha umuntu kumbe abantu ababulala uMasaya? Ngoba sabona ngesikhathi sika iTaizamara lanxa nje lokho engaziwa ukuthi watshonaphi, inkantolo yangenela yathi amapholisa kwakumele akhulumisane lemuli kaZamara ayazise viki ngeviki ukuthi uphenyo lwaluhamba njani.
Bekuqakathekile ukubana iparlamente yeZimbabwe, ama-courts eZimbabwe afuqe into leyi. Kodwa lesadaki layo kuyakuqakathekile ukuthi ikhuthaze umfo wabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthe simtshayele ucingo ngalolu daba ngomvulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union Ordinary Summit. umnangagwa wemukelwe izolo ngumphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lomela eZimbabwe kumanyano we-AU unkosikazi Sophia Nyamuyetsa. Umhlangano lo wenziwa phansi kwendikimba ethi kuqakathekile ukufundisa umntwana we-Afrika ngalesi sikhathi sokukhuphuka kwezolwazi oluphakemeyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni izakhamizi zesigaba seWange esehlanganani sezisungule uhlelo lokufuya inkomo zochago lokuthengisa emahoteleni edolobho leVictoria Falls la kwezinye indawo njengendlela yokuthola imali yokuthuthukisa imizi yazo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseWange.
Zixhasana nganjongonye zingamachumi amathathu lane. Izakhamizi lezi zaphuma lombono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe-United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemali emaloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembi leli lazibizwa ngokuthi ihlanganani Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomiti yochako unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayela ukuthi i 150 liters siyenze amas. Then i 4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i fresh ngoba eVictoria Falls bafuna i 65 liters yamas. Njalo thini uchago esizalikhupha ku 150 liters yi 40 liters yilo esilale sizasupply maybe 3 houses epheka izishwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wobuhanjelwe zenhlanganiso lezi kunsukwana yezidluleyo kanye le cultivating new frontiers in agriculture. Okukomiti yebona ngezokuthengisa umnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba lentengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuvale besithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithesa treater sazinika imithi sasidibhisa bese kusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomiti yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela idolichos lab labo kanye lesanhembu amazimba amahlanga lokunye qede bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu la sicela ukuthi lingawakhiphi esephelile ihlanga selisiwa lodwa kodwa akhipheni esese lobuchukela elisese leweight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeqembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemali maloko umnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni seMathebeleland North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges and we try to
sixoxisana lezakhamizi siphumele indlela ababona zingabasiza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela ntshukuntshu yalentuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Asisukumeni njengabomama behlanganani so sihambe imali malokhu izasithola sibuthene then yona isifika ichasa abantu ezabathola benjani bekupasipoti.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye labomama abazithweleyo ngokubaholisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Gukama,
kamle,
gukama.
Siyabonga nokuthaba kwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zika sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lonkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezo Chabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngiyisomeni Moyo, ngumuntu vele othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nothi ngesingumbu engihle. Ngifuna iqiniso ukwenzela ukuthi lati sikhokhele abantu ngeqiniso. Engimanzelelayo ukuthi mina vele ungani nyanyindezelwa. Ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya abuza. Nxa ungasavuma ukwenza lo chance, yikho lapha abakuchaya khona. Behle bekukhangelele le eceleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abuse.
Kwehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lephalamende.
Hayi, lakho ngingezele lakula muntu ongakwaziyo, bangingezele abayibo akade besithi yiwo ama-leaders. Bangivalela phandle kuma-by-election. Ngangitheya ngila mali, ukuswela kwami imali kwaba yi-problem. Ngasebedinga i-candidate okuthiwa ngu-more blessing, wangena lapho laye u-more blessing. Sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela, noma bebengamikisenti ebezenzela u-more blessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho ukusithafula kwabo sonke lo-more blessing.
Ubona ingane ayisiwe wedwa wesifazane oncindezelwayo la?
Hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi ikakhulu. Sithole sokuthiwa hhayi laphana sokungena izivani singazange sikele. Thina sisithi silibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eyi-one.
Sabona laphana uncintisana lo mnumzana Siziba kuma-primary elections. Babe kusola besithi na utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala, abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma audios lawa asanda kuphuma?
Eqinisweni esindebeleni akula nhlamba, esindebeleni akula nhlamba. Uyabukhuluma into injengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuchume uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathethiswa ngizithulele. So nxa mina sengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu. Abantu bayangithethisa ngendlela abafuna ngazo, lami-ke sengisina sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana istediba baqalisa ukusebe ku-attach besebencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda kube sokumnandi, efana nale malangeni nje. Kulomunye nje kade ngithithisa ngendlela afuna ngayo, ngithe sengiphendulile sengisiza ama-lethizeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngithethisile, kodwa yena onguye layo oyenza ukuthi ngimthethise ngasakhipho wakhe akukhulumileyo ezama ukungigcona ukuthi abantu bethi kambe lizafaka njani umuntu ethethisa kangaka. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakalayo. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, wena nxa usuphendula sokuthiwa uron.
Kodwa awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngisazi. I'm not someone o-power hungry ukuthi sekufuze ngiyeguga laphana ngipeka imali. Hhayi, ayisikho lokho. Yikho engenye abanye abantu abakutholayo khona bethu ukuthi ushonena sizake simintshe ngoba kulabanye mama yes abahamba besebe izimali ngendlela ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela mintu ngizenzele impilo yami-ke mnandi.
Swake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthuko esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu phela ndaba chabalala constituents ezikolo lapho okule omunye umnyaka esasincedisa isikolo ngokugayisa. Sihlangene lobaba uDimoyo, uDimoyo umakhelwane wami, sasincedisa isikolo nje esiduze kwethu. Abantwana besidla ngaleso sikhathi lakina ngumama okukhomithi esikolo. Labo bayangazi ukukhomithi esikolo ukuthi ngumuntu vele engifuna iqiniso, ngumuntu engikwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi leze azikho right.
Leyo bekuyingqo ingxoxo lo nkosazana soneni moyo ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa layo nguhlelo lethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansila ka ward 29 esilobela.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni baba Gande, sanibonani lonke balaleli labalandeli be Studio 7 nabahlali baka ward 29 eDonsa eChapewa eMawolo. Kohlo ngiyalibingelela abantu bakaNkulunkulu. Ingali njani emakhaya?
Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho? Sizwa kuthiwa likhangelela ukuthi kungaba lendlala enkulu kakhona.
Baba Gande angazi ukuthi ngingathini. Umuntu wanika linto wathi indlala waphambanisa kakhulu lokhu yikufa. Lokhu engazalwayo iminyaka emlutshwane ngihamba emhlabeni angaze ngubone. Lokhu engakhokhela abantu kusukusela ngo-2008 uze kube namhla angizange ke ngubone lokhu kufa okungaka. Ukufa abantu bekhangele phezulu njengabantwana benyoni. Izulu phezulu likhona kodwa phansi kalehli. Phezulu komile qha izifuyo emasimini sokuchile sikhangelane lendlala. Inkalakada yomswala kahla wendlala, induna yendlala esikhangelane layo lonyaka. Ukuqamba amanga kubi inkosi.
Yona imbhida efana labo lude labo delele awuzange kutholakale yini?
Imbhida baba Gande nabalaleli ayizange itholakale imbhida leyo okhuluma ngayo lude lembuya idelele lokunye okuningi okuwandisa ukuthi kuyisitshebo sokudla kwabantu ngalesi sikhathi sezulu. Kuthe kusithi kuyamhluma, kusithi kuyamila, kusithi kuyaphakamisa ikhanda kuze imbhida lokhu kwahlangana nesibabule selanga. Ulude uyakwathi lungashiswa lilanga aludleki lubaba gamo komhlonyane. Ithe isithi sithi yakhona abantu baqala ukuthi baqunta-qunta ukuthi badle. Wahle kuyehla kalakatha isibabule selanga labhaxabula yonke into yakhothamisa ikhanda. Akula mbhida, akula delele, akula mbuya, akula lutho. Konke nje komile lugwadule, abantu badla inqoqo zomlomo baba.
Manje wena njengokansila usuke wakhulumisana yini lohulumende kumbe lenhlanganiso eziphathisa uZulu?
Uhulumende sengikhulumisane laye kakhulu. Injobana lami ngingomunye wengxenye kahulumende obusayo. Ngibe le ngihambo ezithize enthanda ukuthi abalaleli bebezazi. Ngihambela uhlupho lwendlala. Afike emahofisini awe-social welfare baphakathi kohlelo lokuthi babuye bezebhala izakhamizi ezilambayo. Bayeza nje emalangeni amalutshwane alandelayo njengokuthenjiswa kwami ihulumende. Besenzothwa khona i-rating. So yikho engike ngahambela khona emahofisini e-social welfare. Ngilokukhulumisana kakhulu le ofisi ka-DDC, u-District Development Coordinator, lokhu kwakuthiwa khona ngu-DA kudala. Sengike ngathumeza ilizwi silingafika khona ngakhuluma labo ngibabonisa. Ungaya kumaminitha we-chamber weZibagwe Road Council. Ngike ngaphakamisa ilizwi elikhulu umhlangano we-full council meeting. Ngibika isibiko sokuthi izidumbu eziku-ward 29 ezendlala zizaba nengi kakhulu lonyaka. Izalukwazi, amaxhegu, intandane, abafelwakazi, labantu abatsha abahlezi emakhaya abangasebenziyo, indlala izabathwalisa nzima ngoba sokuhle kwala. Ungalahlwa insimu yakho baba, akula nto enye ezawukwamukela ukubana ulwisane lendlala. Sengikhulumisane lazo inhlanganiso bezikhona ku-full council meeting ezigoqela ama-NGOs, ezigoqela ingatsha zikahulumende, ezigoqela abezinhlanganiso zenkonzo, salubika udaba kanjalo. Akula ofisi esingafikanga kiyo sibika lolu daba.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli, ngiyabonga lawe msakazi. Engithemba abantu bakithi bazancedisana. Makusiba khona okuncane okokudla okubuyayo, asiqhathelana neni bantwana bakaNkulunkulu, bantwana bedonsa, bantwana bakamalisa, asiqathalana neni abantwana bendoda bayadla ingqondo lentethe badle basute beliqathelane benatha amanzi kungathi makubuya ukudla kube khona ozathaba jabula ukuthi umakhelwane wakhe ulele engadlanga lehulumende yethu ngiyayithemba ukuthi izangenela ngesandla esibanzi ukubana kungabi khona umuntu ozabulawa yindlala. Ngiyabonga inkosi libusisi lenzele kahle. Ngiyabonga babakande.
Lo-ke bekungumnumzana Willard Moyo ukhansila kaward 29 esilobela ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye.
Kwezemidlalo abalandi abayakhalakhala abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokuba uhlelo lokuba amaqembu adlala kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League azadlala njani lonyaka luveze ukuba iHighlanders leDynamos zizadibana kuviki yakuqala yalimdlalo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji ekobulawayo.
Wadlela amaqembu abalisele Zimbabwe Saints kanye lebulawayo Arsenal uBlessing Lunga uthi inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni aluba ziyadlulisela phambili umdlalo okumele ube phakathi kweBhosa leDimbari ngosuku lokuqala lwemidlalo.
At least they supposed to say it in like a second game be third game.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera yena uthi akayisabeli ukuba kungaba lobudlwangudlwangu ngosuku lokuqala lwemidlalo loba nje kuyabe kudibene amaqembu azakala eyingwe lenja.
Lokhu kuzenza kube lula ikakhulu kulabo abaqokeza imidlalo ukuthi njengoba bekhuluma ukuthi to violence ukuthi kungabi lobudlamudlamo.
Umlandeli weqembu laye lendaza umthukozisi Mkhwebu yena uthi akalansolo phezu kohlelo lokuba amaqembu adlale njani.
Uzaba nama challenges azaba khona kuma teams okomabili kodwa amen uthi njoba sokuhleliwe abadlali nama coaches bezivumiselele kukhona because akusekukubuyela emuva ikhoso okuhleliwe ibhola lidlala.
Ocubungula ezemidlalo eselizweni laseNgilandi uRicky Zililo uthi imidlalo yalonyaka ithembisa ukuba izachaza abalandeli kodwa abeqembu leHighlanders kumele bakwamukele ukuba lonyaka babe besakha kakutsha.
The only thing abafanti benze ukuthi betshela abantu babo kuphela simple straight ukuthi yokuthi indaba yokudevelo hlala ubuilder kuPremier Soccer League ayikho le.
Imidlalo yeligi ikhangelele ukuqala ngenyanga kamabasa kodwa imidlalo yalonyaka izaqala okusemthethweni mhla zingamajumi amabili lane lapho iqembu eliphakamise isicoco seligi nyakenye lengezi Platinum Stars elizanqikelana khona leli Dynamos lona eliphakamise inkezo yeChibuku nyakenye kubangwa inkezo yeCastle Challenge Cup. Lomdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeBaobab. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hello, le live talk ngomvulo mhla ka 19 ngo 8 pm sizabe sixoxa ngokuqhatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulelane leyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidi phose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesisikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye indle ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usikhucamfundo Tafadzwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi.
Isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icele lebandla lesi-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu selikhethe umnumzana Welshman Ncube ukuthi abe esaphethe isikhundla sikamongameli. Umfelokazi welunga lesi-CCC elithunjwe ngolwezi nyakenye lagongodwa lafa phambilini kokhetho lwama-by-elections umnumzana Tafumane Mashaya uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi sokwedlule inyanga ezintathu kungela muntu osebotshiwe phezu kokubulawa komyeni wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.